Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga khandeni ringo kusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023 igama ngokeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imhlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo ekuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni.
Kuyasitshengisa nje ukuthi into yebhuli isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi ibhuli nesiyibona kuvidiyo, i-GBH liya ezwa mgceli.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali eyokukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliso ukuqhuba amarali endaweni phose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lilenkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imhlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, amabranch, amaward, amadistricts, amaprovinces nxa besenza imhlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe lecebo lokuthi nxa sisenza le mhlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapholisa, ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobonhlobo. Noma lisithi liyabhala izincwadi bayala, lingayenza imhlangano leyo sebehamba belandelela behlupha abakhokheli bethu.
Lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi lempumela ezavunywa ngabantu, ngoba abanye bayenza imhlangano, amanye amabandla ayenza imhlangano, thina abakumabandla aphikisayo sengikuzwileyo ukuthi la ku-CCC kuyenzakala. Asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho oluzayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yamaralizi nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina uthi silinike impendulo esithi thina impendulo leyi sigcwele ama-fake. Ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate le ndawo lapho abathe bona amapholisa kazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera erusape lemurewa bephiwa impendulo yinye ukubana kule amanye amabandla awe wezombusazwe ala marali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawa ama regional authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangkhona akuyini kumbe kule kunye labo ama conveners yengasitelanga.
Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapolisa esixoxe laye eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esecholocho. Kule vidiyo abafana laba babhaxa bula luntombazana ngenswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. UZulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena owagwazwa ngengqamu umfundi weHamilton High. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo secholocho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo le, kulomunye umntwana othwele ibhenga nkalakatha yenqa, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le nto enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjiyana abantwana laba babukeka bevela esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo? Igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha, kuyasitshengisa nje ukuthi into ye-bullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyi-bullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceke. Ziningi izinto esezibangela khonoku njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva, sizame ukuzikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi ibanjwe njani.
Kuyini elikukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya. Umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi esikhuluma ngazo ziyabe zithwele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment. Siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. SiNdebele vele sitha kugobo lingaqondiswa.
UMnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kanti isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi eMandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulunhlubulo, bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka ubike ukubana eleZimbabwe lizasebenzelana lele-Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli, esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo, kungakho befuna ukuthi labo bakhundulwe lapho esabiwa. UMnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba oleminyaka yokuzalwa edlule ngamathuma esishiyagalombili lambili 82 uthi ngaselawo amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyakeqa.
Insimu yonke sengayishiyela abantwana ngenxa yokuthi abengibona ngalingasakwanisi kangako. Amatrektha siyawadinga kodwa-ke into ekhona yokuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto. Njengoba izinto ziyasikho ukuthi amatrektha ayabe waqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna unhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje sikuzwela kwathi uhulumende uyanika amatrekta okulima so singazi ukuthi onika bapha njalo unika kuwapha amawadi bese amavillages lapha hhayi angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna amatrekta okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi lime kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshane sokumele. Kanti-ke nxa singathola amatrekta.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi phansi kwenduna umathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka ukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo matrekta abuye azesiza abantu ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla bathanga amakhuba ngezandla. Ngakho-ke amatrekta siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Bonyanga edlulileyo ele Iran nele Zimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawone kwezokulima. Ele Iran lathembisa ukuphathisa le Zimbabwe ngemithina yesimanjemanje yokulimisa imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele Iran kunyanga edlulileyo umphathintambo ogada lukahulumende lwezokulima kuleli Mnumzana Enchas Masuka uthi le Zimbabwe lizathenga amathalakitha kwele Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sexoxalo nkosikazi Lucy Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lona elancintisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kokhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise ukhule ube lamabandla amaningi kudlula akade khona ngo-2018. kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe kwaqa bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi sizakuhambisa njani ukukhetho. Umanyano, hayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisana labanye lokumanyana labanye kungaba yiyo indlela engasiphuchisa. So hayi kuyaqoqwa, kuyalungiswa, akukabi clear ukuthi ngubani onjani oza kumangapi, kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhethu, labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazane. I-participation yabo mama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu insuku zonke phakathi kwe-politics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bami bame mpo njengokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo yi-exercise efuna imali. Endungakhangela economically, womama sisasalele emuva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela, hayi omama bayabuyela emuva. And okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi. Kuzancedisa kodwa kukhanya ngazathi ispidi sakhona sislow, kuvele kunzima. Kodwa ukuyekela hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama, behamba kancane kancane, sizaze sifike lapho esifisa khona ukufika ku-50-50. Ngoba kathesi 50-50 khona ku-constitution, ibhaliwe sibili ngamabala, kodwa practically, hayi, kusaselomanga.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi thina siyahlangana lakho yini okodlakela. Omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya, sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho, kodwa i-playing field yayikho level.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-PDP lona elancedisa lokumanyana we-People's Rights for Coalition nokhetho oludluleyo owakhokhelwa nonkosikazi Joyce Mujuru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Msanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Olandelayo nguChris Gande, ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mike Chuma, isakhamuzi semakurukuzi eBinga. Sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini. Okwa
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande, ngingabelishona njalo.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Hayi ngiyabonga umbuzo wakho Gande. Izilwane lezi kuyizilwane lezi ziyahlukuluza into ezifana lezifuyo khona ngale elokuzeni emakolobusi. Imakolobusi iseduzane lelokuzeni lemzolo, ungafika lapha nejojolo jike nje unjengani emzola usukela lapho udlule emakolobusi uye emakolobusi ilapho kuganana khona ibhinga. Izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe phosephose ezintathu mbe eziyi-4 ezinye nje zingabe zihambe ziye emadlelweni ziyakhwaywa maybe sho ukuthi iyabe ibalekile, ezinye njalo abantu vele abaziboni.
Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi?
Abantu okwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi babagandi nje, ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabo kwazi ukuthi into edla abantu isidla konke lenyamazana. So abantu babephilile evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganula iganga kumbe ukwelusa usegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane.
Izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe nezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile?
Kukhanya njengani lezi ezihluphayo lezi zilutshwana, kwazi ukuthi zingaba zezingaki kahle kahle kwinamba yazo ukuthi zingaka zaziwa, kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, sibonga usizo lwakho baba Gandhi, sibongela abalaleli abalale Studio 7.
Lo bekungumnumzana Mike Chuma isizalwane sebhinga ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla, sihamba loMaskandi uKiss Before, igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo, umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. UNtunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Tulukala malo ame nizobuya maneka.
Salibonani, ngibingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7. Kusukuthi uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before. Mina ngibuya ePlumtree komahlambuthi, isigaba sakithi kusempukwi. UKiss Before ufike emculweni ngonyaka ka-2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu waseCholocho oneqembu lakhe elithi uqeda umsimbi. Kube sokuthi ngo-2019 ngakhipha i-single track eyayithi Isefikile. Ngabe ngakhipha njalo ke isingle track yami ethi Usiwe Crush yami. Kutheke ngo-2022 mase ngibuya ngikhipha njalo EP yami enesihloko esithi Kwaze Kwabiza Ukuthandana Nawe, inengoma eziwu-6 ngaphakathi.
Kunjalo, bafana bakwa mankosi. Lonyaka, bafana bakwa
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona laphana ku Facebook ngilukis before moyo ubese ukuthi ke ine page likhona laphana elithi kiss before as na ku Instagram ngikhona njalo laphana ngingu kiss before m na ku TikTok ngikhona ngo kiss before moyo 01 kubese ukuthi ku Twitter ngikhona ngo kiss before moyo. Inamba zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngiseGoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho.
Yiwapi amazwi owachiyela abalandeli?
Ngiyacela kakhulu, ngiyakugqugquzela njalo ukuthi mabasupporte ngendlela efanele, bowuthenga umculo wethu, bowuthenga ama original, bahambe bethenga ama Hong Kong ama pirates ngoba leyo nto le iyasilimaza ngenye imini. Ngeke uze uthande uze ukuthi iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisena imali mhlawumbe yokungena e studio noma mhlawumbe kanjani, ngoba uyithanda kanjani ulithengela ama Hong Kong.
Awu suka madoda, siyabonga ntungamili namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uCalvin Moyo kumbe uKiss Before. Singakehlukani sihlobo, nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezithiyeneyo elizweni. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Okwanamhla sesidliwe yisikhathi izulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.